iqiniso ngelokuthi uPresident Mugabe eseNigeria ubengazimelelanga yena lemuli yakhe, ubemelele wonke amaZimbabweni, ubemelele bonke abantu beSouthern Africa, ubemelele i-Africa yonke, ubengumhlonitshwa omkhulu. Ngakho-ke bekumele uhulumende weNigeria abone mbathathe amanyathela wonke okuthi uMongameli Mugabe njengomgcinisihlalo we-African Union ngaphathwa nesiphatho esibi esisibonileyo. Thina njengentatheli zindaba sikhankasela ukuthi intatheli ikakhulu ezisebenza umsebenzi wona lowo okuqhutshwa kwembiko zihlonitshwe, ziphathwe kakuhle emsebenzini yazo. Kodwa ayisikho ukuthi lilungelo lokuthi baphathe kubi labo esiyabe sidinga imbiko kibo.
Abanye njalo abangakuqeqetshelanga lokhu kwethulwa kwembiko, ungabachazisela nje ukuthi kuyini khona phana okungaqondanga? Ngabe bayibuze njani imibuzo yabo?
Hayi, phela okwakuqala ngokunanzelela kwami, mbona ungani ngabantu nje abazenzela amandlwane mayelana ngokuqhutshwa kwembiko. Xa kuyukuthi intatheli yezindaba eyeqiniso iyazibika kakuhle ukuthi hayi, mina ngisebenzela inhlanganiso enje, umbuzo wami ngowokuthi. Kodwa nxa kuyukuthi lihlose ukuthi lehoza umuntu, lapho sokungokunye, asoze sikuthathe njengokuthi yikudingwa kwemibiko mbe yikuqhutshwa kwezindaba. Umongameli bengumhlonitshwa eNigeria, yikho sithi mina akukaze kwenzakale ukuthi izethekele ezizinkokheli ezizalapha elizweni ziyangiswe mbe zinikwe isiphatho esinjalo. Yebo, kambe bangabe bekhona abangazwanani mbe lokuwelelana lo mbuso kamongameli Mugabe, kodwa ayisikho ukuthi yikho kunganika abantu ilungelo lokuthi bayeyangisa ngale ndlela, ikakhulu engumZimbabwe.